kungenzakala, mbona ngathi kungenzakala, kungeke kwenzakala. Kodwa ke mbona ngathi nxa kuyukuthi akwenzakala, uzatshiya ibandla lakhe lisegcekeni ukuthi livikela into engayisizo. Yikho engikubonayo mina, ngoba yena nxa ukhangele impilo yonke efuna ukuthi umuntu angaba impilo, isegcekeni yonke, kusegcekeni lokho ukuthi indlela aziphatha ngayo angaba impilo.
Kodwa sike sabona phambilini lapha nxa kulodaba olufana lalolu, abanye bakhe abama-Republicans bayamvikela. Ubona ungani bengamhlamukela yini nxa sokubuya lolu daba, ngoba siyazi ukubana baze bamxotshe kumele basebenzelane amabandla wonke.
Yebo, kufanele ukuthi amabandla wonke asebenzelane, ngoba ikakhulu i-Senate, ngoba ngithi i-Senate yiyo ezafuqa lolu daba kakhulu. Yona uyibambile-ke ngoba kule majority ku-Senate. Ngingazi-ke khonapho ukuthi bakhona yini abangahlamuka. Nxa kuyikuthi bakhona abanye abazafuna ukubuyiselwa ezikhundleni ngama-elections, enxa yibo labo okungakhangelela ukuthi bangahlamuka, bese sabele ukuthi abantu bazabalahla nxa sebezama i-re-election.
Kanti pho njengoba ukhetho lona soluseduze umnyaka ozayo lapha, bakeleleni ukuthi bamelele ukhetho nxa kuyukuthi abantu abasamfuni asuke?
Hayi, angithi ngibona ngathi balungile ukuthi bahambe ngayo ngale indlela, ngoba angithi bayalalela phela njengoba bengabantu abamele abantu esigabeni. Bayalalela ukuthi izigaba zithini. Izigaba nxa kuyukuthi zithi impeach, 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 kufanele ukuthi bahambe ngalolo nyawo, ngoba lalo bangaluyekela lonolo lwe-impeachment. Kuyalo kungathi bamnika ilayisensi yokuthi bona hhayi uyenza kuphela lo, kodwa right. Ngibona ngathi ba-right.